Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe kusale lezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare, njalo okwamanje adinga owazakala ngokuthi mu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021, iningi labantu ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Kodwa-ke into esithabisayo emahlabezulu ukuthi ipathi yenu ikhulile kakhulu ngenyanga ezingi-6 nge-50%. I-membership esesilayo siningi okokuthi kungaba ne-free and fair election bekusasa. Mnangagwalezanu kadobi duto.
Sixoxa lomunye wabaqhuba ukhetho ku-Extraordinary Congress ye-MDCT.
Sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje eliza kubona mhlawumbe kuripoti yokuthi i-voters roll ibe ingekho kumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi asebophe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 kudaba lwabantu ababonakale bezithokozisa emcimbini wembare eHarare belindele umnyaka omutsha ngoba babe sephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Amapholisa athi njalo elokhu ehlolisisa ngalolu daba okwamanje adinga owazakala ngokuthi ngu-DJ Phantom ngokwephula iziqondiso ze-lockdown. Amapholisa athi abophe abanye njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2321 ngesizathu esifanayo elizweni izolo kuphela. Abanye njalo abedlula amakhulu amabili 275 babotshiwe bezama ukuchapha umngcele besiya eSouth Africa ngokungekho emthethweni. Amapholisa athi kusukela mhla ka-15 kumpalakazi kufika namhla inani lengozi yemigwaqo likhuphukile ngokwedlula inkulungwane eyodwa i-1040. Kubhubhe abalikhulu lambili 102, walimala abafika phose amakhulu amane 398, okulinani eliphansi nxa liqhathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Umphathintambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, ngakho izitolo zonke sokufanele zivalwe kusale lezo ezimqoka empilweni yabantu kuphela. Lokhu kutsho ukuthi sokuvalwe izitolo ezithengisa utshwala, ama-bottle stores, indlu zokunathela amabhawa, indlu zokuziqinisa umzimba ezama-gym, ezokukhonzela ama-churches lokunye. Abantu abedlula ithumi akufanelanga bebuthani, kukanti i-curfew isiqalisa ngehola lesithupha ntambama iyegcina ngelesithupha ekuseni. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-COVID-19 selibulele abanye njalo abantu abayisithupha elizweni lahlasela abedlula ikhulu 217,000. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi lokhu sokukhophule inani lababulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo phezu kwenkulungwane ezilitshumi lane 14,084, wathi asebetshonile sebefika phose amakhulu amane 369. Ngesikhathi sisungula umnyaka omutsha ka-2021 iningi ligcizelela ukuthi uhulumende wehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe njalo akulathemba ukuthi kuzaba lobubelo lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ugcizelela lo mbono.
Izano ihlulekile ukuvuselela inotho, yona yatshela abantu yathi izakwenza over 3,000 jobs suka umnangagwe ngena namhla kula msebenzi oyedwa owafakwayo. Izikolo zivaliwe, imali yevela ku-WHO, World Health Organization, bayitshontshile. Imali efanele ukuthi incedise abantu e-social welfare ayila accountability, baphonga uthatha nje banze bakufunayo. Ngapha emaphandleni sibona abantu badonswa ngemkhala, baphiwa inhlanyelo kuthiwa bazagebha amagodi ukucabanga bathi gajompu. Konke lokho abantu abaningi sebegula emhlani ibuhlungu. Ingqobela phambili ukuthi singalahli imbeleko ngokufelwa, sibeni lethemba. I-MDC yiparty ye-hope. Ama-elections bayesaba kuwakwenza ngoba bafuna abantu bahlala bethobelene, kube le-electoral mode isikhathi esiningi kwenza ukuthi bangasebenzi. Nanso insumansumane esiyibonileyo, ama-MPs ethu axotshiwe, aphiwa iphathi eyadliwayo ekakhuphe lo Monzora. Kodwa-ke into esithabisayo emahlabezulu yikuthi iphathi yenu ikhulile kakhulu ngenyanga ezingu-6 nge-50%. I-membership esesilayo sinengi okokuthi kungaba le-free and fair election bekusasa Mnangagwa lezanu kadobhi duto.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uyakulandula lokhu kungxoxo asanda kuyiqhuba le-Studio 7.
Umnyaka lozo kufana neminye iminyaka ngomumo we-corona, ngoba abantu bakithi abaningi baseSouth Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile? Na Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North. Idale lePhalamende yeMelika eleCongress izolo ligenqile ivoti kaMongameli Donald Trump elamandla eyeveto kwezomvikela kumthetho weDefense Bill, njalo leleSenate lenqaba lanxali lamalunga amaningi ebandla lakhe lamaRepublicans. Ngaphambilini uMongameli Trump uke waloba enkundleni ye-Twitter esola amalunga ebandla lakhe esithi enza njengabantu abadiniweyo ngokungavumelani laye. Lokhu kwenzakala uMongameli Trump elokhu esola impumela yokhetho olwedluleyo lokudinga uMongameli, lapho umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats abikwa wanqoba, njalo umelele ukugcotshwa mhlaka-20 kuyona le inyanga. Ukusenjalo umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika uthi kufanele uhulumende walelo lizwe acande kutsha umthetho wokuchiyelana umbuso, kanye lokuthi ongafuniyo ukusuka esikhundleni aphathwe njani.
Khona njengokujayela komthetho we-America, nxa omunye esewinile omunye waluza, lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini. Angazi lokuthi kathi uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangizile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democrats yabo labo babengathi kabayi lungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye usetshenziswe. Ngibona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha, bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enziwe njani, ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengoprezidenti. Akula nto engenziwa ngoba ubupresidenti bakhe buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uloxakuxaku, yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxawuxawu. Uxawuxawu luyakuwa kuphela, loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnika ithuba lokuthi aqedise nje izinto zakhe, lokho esingathi ngesilungu iku-wind down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitsha, ulayitshe ukhuphe ususe uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sibila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela, loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.
Lowo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zisungule umnyaka lo omutsha zesithi ubuvili bangaphambili. Nanko umkhuhlane we-coronavirus uqhubeka umemetheka njalo lomnotho welizwe utshabalala, kodwa zithi zilethemba lokuthi ukuna kwezulu okuqhubekayo kuzaletha ububelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Uzulu oqoqela umsakazo we-Studio 7 uthi kabona ukuza kuba lenguquko enkulu lonyaka njengoba igciwane le-coronavirus liqhubeka limemetheka, okulakho ukudala ukubhidlika komnotho ngamandla. Sebefika phosa amakhulu amane asebebulele igciwane leli kuleli, njalo leli nani liyaliqonga nsuku zonke, osekudala ukuthi uhulumende aphinde njalo amise ukuvulwa kwezikolo. Umnumzana Tobias Bando isakhamuzi efumugwe uthi umnyaka odlulileyo ka-2020 ubuthwalise abaningi amagabha avuzayo.
Indlala ibe yiyo ebenkulu ku-2020, ngilethemba lokuthi naye ugovernment usincedisile kancane, kodwa indlala ibihlasele kakhulu abantu, nezifuyo esibe sizithengisa zibe zingelayo imali, ikakhulu ezinjengembuzi kwathi 17 la. Njalo lakhathi esinxa sibe sithi siyabheka nezikolo sezivuliwe, abantwana besikolo bebefunda kanzima kusiba yi-one day, bengatholi futhi imfundo enhle.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu isakhamuzi semanama eKwanda South yena uthi lenxa kube kuthusa kumemetheka kwalo mkhuhlane, balethemba lokuthi indlala izaphela ngoba izulu lisina kuhle.
Sikhangelele ukuthi ngabe nje inkosi yasigcina singabaphilayo, nanto lezulu lonyaka 2021 ngathi liyasithembisa ukuthi mhlawumbe singathola ubungcono, ikakhulu sikhangele emasimini lezifuyweni ukuthi mhlawumbe singaphathiseka siphume endlaleni le besikiyo ka-2020. Zobuhlungu ngobhubhane lolo lukhanya luqhubekela phambili lolo le-COVID-19.
Kodwa unkosazana Gertrude Mhlanga oyisakhamuzi segoholo ephansi kumapisa uthi kabona impilo yabo isiba ngcono lonyaka ngoba kungekho uhulumende asokwenzile ukuthuthukisa impilo zabo.
Sibongela ukuthi singene kahle eminyakeni omutsha, sibonga ukugcinwa nguNkulunkulu ukuthi singenile eminyakeni omutsha. Kodwa ukungena eminyakeni omutsha is just a year added. Silokhe siguga nje, kodwa akulanto etshintshileyo, akulanto ebangcono ezimpilweni zethu. Endaweni ze-economy lokhe kusala hayi kusiba kubi, sibili ngendlela esiphila ngayo. Lo mkhuhlane lo khona we-COVID lokhu ngani uyanda, singazi ukuthi 2021 siza mphutsha kanjani, kodwa isimo nje lokhe sisibi.
Amazwe akasekelwe ngesinye isakhamuzi seMatobo umnumzana Grado Mphiri yena othi ubona sengathi lo mnyaka ulakho ukuba lukhuni kuloludlulileyo.
Hayi, umnyaka ka-2021 sesiwungenile sibili, kodwa hayi siwungene nzima.
abantu abalazimala abantu badubeka akula lutho sibili hayi isimo somnotho sibachayi akula into enhle singayikhangela ezilonga umumu nje omnotho hayi sibonani udubo luzaqhubeka lusiya phambili asiboni sibili ukuthi uhulumente angaguqula masinyane isimo somnotho hhayi sukhayeleleyo bonani kuzaba wese ukudlula lokho esiphume kikho
umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane yena uthi ufisa ukuthi ngabe kuba lokubambana kwezombangazwe kusetshenzwe ndawonye ekuthuthukiseni umnotho wakuleli
uNkulunkulu athela umusa wakhe phakathi kwabantu bakhe bonke nje abantu babe lomoya munye abantu babe lokuzwanana abantu bengabi lokulwa kuthi noma ngokwamaphathi abantu bengatshelani ngokwamaphathi bahlangane babambane kwamaphathi bakubone nxa sebesiya ezintweni zabo besifisele ukuthi aluva imali yakithi iyasebenza bakithi sike sibone ukuthi ngoba kade sikuzuthole imali irandi kumbe iusa kumele ungene esibayeni ongela sibaya ke kasathengi ngoba ibhondi kalithengi
inengu lesi sabelo lisaludinga usizo lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna uhulumende uthi uzasungula uhlelo olutsha lonyaka lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-national development strategy NDS1 oluzadala ukuthi uzulu akuphile impilo engcono kodwa abanye bathi lolu hlelo luza kube yize njengazo zonke inhlelo esezike zabakhona ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
siyabonga albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingaya litshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngesonto edluleyo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Gande engakutsho mina ngombono angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-independent electoral management board ekade iphethe lolu khetho amaqiniso enza ukukhuluma ngama-facts angisoze ngikhulume umbono wami ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yikuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe izimvuthu izintshaka ingalandeleleki
sifundo bani esingafundwa ngamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu nxa efuna ukwenqabela ingxabangxoza efana lale
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe iyinshambles ihofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu be-MDCT yehlulekile ukusinika i-voters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo kwagcina sokusetshenziswa amaphetshana la maphetshana okuthiwa avela kuma-provincial chairperson yikho okudale ukuthi kuinto zingahambi kuhle zena lezo abanye sebethola amabizo abo engekho sokutholakala kulabanye okuthiwa kakumelanga babe khona sokuthiwa bakhona so yikho okudale ukuthi kube le ngxabangxoza
kodwa kukhona yini okuncomekayo okwenzakeleyo
engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela e-professional sasesixakwa yinto eyodwa eyokuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle utaling konke khonokhana okwenziwayo ukuze kuyefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into eziningi-ningi kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti kwacitshwa amagetsi kwaba yisixhobe ethobe nje kwangiqedakali kodwa kwathiwa sokuthiwa ana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile. Siyakhumbula ukuthi ama-DCC e-ZANU-PF abele ingxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa i-electoral democracy ukuthi isebenza njani.
Bakhona abathi umfanekiso kamabonakude kawutshengisi sobala ukuthi uNkosazana Khuphe watshaywa. Wena wambona yini tshaywa?
Mina njengomuntu obephatheke kakhulu ngale ngigijima ngitatazela ngisiyalelalelale nizama ukuthi kube lokuthula. Ngikhona abanye ababonile ku-social media ngikhuza ngizama ukuxazulula ukuthi abantu bangaxabani kabahlale phansi kulungisiswe okuxakayo njengomlamlankunzi. Ngimbonanga umama uKhuphe tshaywa kodwa lami ngikubone kumampikitsha ngase ngibuza ikakhulu ngimbuze yena ngokwakhe sibili ubaba uDouglas Umonzi zora ukuthi kuliqiniso kangakanani uthe usakuza kulungisisa kodwa la uvumile ukuthi into enjalo yenzakele wasesithi yena uzakhuluma uza issue statement njalo uzathatha amanyathela lokuthi bathi basayi wathi yena usa investigate ukuthi lo muntu otshaye umama uKhuphe ngubani. So ukhanya kuvuka into eyenzakeleyo la nxa mina ngawamamehlo ngingakubonanga kodwa ngoba umkhokheli wakhona yena lo onguye ocine ngani kuthiwa unqobile kukhetho ukuvumile la ukuthi kwenzakele. Esesikukhangelele thina ukuthi sibone ukuthi uzathatha amanyathela bani ngento le eyenzakeleyo ngoba kuyinto embi kakhulu ukuthi kutshaywane kube lodlakela olunjalo kusuka bese kusenza kwenze into ejalo ukukhulunywa ngabesifazane ikakhulu inhlanganiso ezinjengabo WIPSU ekhokhelwa ngudadewethu uSakhile Sifelane, inhlanganiso ezinjengabo ZPP, inhlanganiso ezinjengabo ZESNI ezihlala zikhuluma ukuthi political environment yeZimbabwe kayilungelanga abantu besifazane.
Lo bekungumfundisi Angliston Sibanda ongomunye wabaphathise kukhetho lokudinga umongameli webandla le-MDCT eHarare ngeviki edluleyo. Lebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngomnyaka odlileyo oka-2020 sixoxe labesifazana abalohlonzi kulolu hlelo oluphathelane lezithinta omama lamantombazana besichasisela ngenhlelo abaziqhubayo lokunye okuningi-ningi okungaba lomthelela kumnyaka lo esesusungule. Saxoxa lo Nkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum esichasisela ngenhlelo eziqhutshwa inhlanganiso yakhe.
Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlami. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khonkhona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order, organic order, ama variation orders.
Saphinda saxoxa lo Nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalele parliamente kulandela ukuqhamuka kwesihudo esabulala abanye ngenxa yamanzi angahlanzekanga kuleli lokitshi.
Wathi nditshele ngendaba yomntwana u grade 4 wathwalele clinic, wathi efika eclinic ngangikhona ehamba lo mntwana usister in charge wathi umntwana lo usesiyempilo kanti abadala bangapi, kwabuya wena umntwana kanti esimntwana usehanjiswe empilo kasoza hambe ahanjiswe ngumntwana. Wathi balele endlini bayagula, ungabona umuntu omdala esethuma umntwana ukuthi ahambise umntwana esibhedlela ube kwazithe ekhaya lapha kunzima ngoba emfeni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi. Akungeke kuphume amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu i-medication. Abagula lo mkhuhlane basila kodwa kathesi sincwaba lapha sebefile sebelele phansi sebegula futhi. Okutsho ukuthi umkhuhlane lo nxa ungelatshwanga ngemithi yesibhedlela kumbe yi-antibiotics othuthi kawupheli uyabulokhu khona phakathi emzimbeni.
Unkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda uthi wakha isikolo semfundo yabantwana e-preschool ePlumtree. Njalo uhlelo lolu lusaqhubeka.
Ma yonke into ingihambele kahle bazofunda bachayise ngabo-four then abomama babo labo baba bese bebuya bezofunda ke ntambama i-night school eyabantu abalokhali khonaphana ukuyenzela ukuthi befundisane imisebenzi enjengemisebenzi yezandla. Omunye lomunye uyabuya le-talenti lakhe bese sincedisana, mina sengithenga amathuluzi senza iseli sesithengisa izinto zethu, bethola imali then leyo mali abayitholileyo yiyo esizabhadala ngayo lezo zinto okufana like let me say imitshina yokuthunga kumbe imitshina yamajesi kumbe izinto zokubaza.
Saphinda saqhuba ingxoxo loNkosazana Sithemba Kuyenyoni oyebandla leMthwakazi Republic Party elikhankasela amalungelo oluntu ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Kusebenza umuntu edinga. Akusebenzi umuntu ehofisini yeplant, kusebenze umuntu olikhalanga. Ehofisini yebhayibhile kusebenze umuntu olivenda noma ongumsuthu. Njalo njalo. Kathesi sibonile laba ukuthi abasponsiwe. Sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela iMathsouth. Sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela iMathnorth. Kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenile kulezo sikhulu. Abantu bakithi ngendlela ukuthi vele nakhe bafaka uvalo ngegugu. Abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni besisapote ngoba bayesaba khona ukutyana ngendlela abayithuselwa ngayo nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzanu p f yibo abantu abuya besidonsela amashona kubana esidelele sishale emakhaya.
Lo nyaka iningi lisole elithe ludlakela olubikwala luvela emapholiseni lezinye iziphathamandla zikahulumende kwabesifazana abagoqela abatsha bebandla le-MDC kanye labakobulawayo uNkosazana Nokuthula Mpofu loNtombizodwa Mpofu abathi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa ebethesa icala lokuthi bephule iziqondiso zokuvikela ukumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Sabuza umphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abesifazana uNkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi uthini ngokukhahlanyezwa kwabesifazana.
Ukuthi abantu bayahlukuluzayo ungaba khona ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena esikhathini likhulumisana nje face to face ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Kwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sicabange, siyazama, kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bethuleto eyakwenza ukuthi sivikeleke kulesi sifo. Thina njengohulumende we don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu.
Baningi njalo abanye abesifazane abalohlonze esixoxe labo kulolu hlelo eminyakeni esesiwugqibile.
Uthiwa kuthi fresh yakifana leChina kodwa wona ukhulumi njengeChina. iChina lithi vara 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 dani makiwanya lithanda ngoba lithiphiphi sikwa zakho nasi dipu awusalele sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi enkayi bayantanda dami nyabathanda nikhe ngikuchibenye lapha ekulomuzi wami khona lapha bahamba bantata khona uzoketi vaira niwuyeni bohamba kokulawayo baba bambini ngiyalibonga bahloniphe abela phema ofisi ngentonipho enkulu engifisa yona ngokumphakamisa kwenu.
Umculo wejahalenkai usikhosana buhlungu esithi Rasta esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.